Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge ke utanonoka wande. Lingali puka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamuhla ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala odinga ukuhlawuliswa imali yesibambiso.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawezilutho.
Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende sokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela.
Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo wabeZimbabwe yonke into isizidolariza sesibuyela khona banaprocesa asikhona ngo-2009 ushibo nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflower.
Isinkwa kakumangalisi ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqanisayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalo kuyana ngokubezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Singathi ngesi.
Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala. Abantu laba bakhuthazana ukuhlangana besebenzisa inkundla zokuxhumana besithi uSikhala kumele akhululwe ngoba kulesi phathamandla sebandla leZANU PF esiphume emfanekisweni kamabona kude sitshotshozela ukuthi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa abulawe, kodwa isiphathamandla lesi asibotshwanga. uSikhala wetheswa icala elifanayo elokutshotshozela uDlakela. uSikhala sewabotshwa okwedlula amachumi ayisithupha lanhlanu 65 esetheswa amacala ezombusazwe kodwa kakaze agwetshwe. Kolunye udaba, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liyasekela izisebenzi zikahulumende ezigoqela abongi, amatitshala labodokotela abathi sebebonile ukuthi inkulumo zokuzama ukuxazulula indubo zabo lohulumende ziyize. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawezilutho. Sithi sebabekuzile the really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazwile abahlala ekhaleni khulu abasebenzi abanela izisebenzi zehulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachitha isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhatshwe nguhulumende sokukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane. Siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa ngokuthi besenzela ukusidestabilize ama progressive trade unions. Singake sabaqamba ngamabizo kathesi kodwa imbali iyatshengisa ukuthi izisebenzi zikahulumende zingabambana zithi kwaqa bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hayi sipha uhulumende ithuba lokuxoxisana bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho Mahlabe Zulu asibopheni amabhanti simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona lamasotsha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali bona bayachiwa yini ngoba sibona kulabanye aba-overzealers ababona ngani umsebenzi wokuba lisotsha lokuba ngumpholisa awusozuphele. Uzaphela ngokuguga noma lokuxotshwa uswele ngitsho lokuthi uzakudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu. Aso sichaka zikahulumende abalalele ukuthi uZulu uthini. Mahlabe Zulu ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani. Izabulawa indlala abantwana bangafundi into zonke zome uma selitheni la selikhalala imisebenzi hayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasvanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende esokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela. Uhulumende uthi impahla kufanele ithengiswe ngemihlobo ehlukeneyo yemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leZimbabwe. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi umgcinihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Well, kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela ekwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku kuloke kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar bebuye bethengise nge-dollar lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzela ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake iprice ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini ngoba abantu benza umathando somabhizimisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela manje. Kule nkulumo eziningi osomabhizimisi laba bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizinisi abale ngozi yokuthi angagcine efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalapha ngakithi eZimbabwe dollar kumbe i-bond. Ephela amandla nsuku zonke bangagcina bengela nzuzo yangaphe egcine labo sebelahlekelwa amabhizinisi abo. Asiyo into elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo walabe eZimbabwe yonke into isizidolarize sesibuyela khona banapho sesasikhona. Ngo-2009 uhlubo nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho kodwa nxa unanzelela sibili ngezinzakalo ezinzakalayo ekuthengiseni lekuthengiselaneni kusegcekeni ukuthi hayi kathesi sesifika esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolarize ngoba still umuntu angazathi uyathengisa ngebhondi ungananzelela. Ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isuke ibe nkulu kangako ukuthi kugcina sokungcono futhi ukuthi hayi ungangcono uqale uyedinge naleyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ubusuthenga ngayo ngoba kusuka kube cheaper. But uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona yabe ibhekwe ngale i-rate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho. So ngezinye indlela osomabhizinisi bazama ukuforce abantu ukuthi hayi thengani nge-US dollar ngoba le bond ayisafuneki.
Kambe kungenziwani ukuze kuqedwe lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala ukuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi kuyasebenza imali eziningi elizweni bonathi okulushupho. Khathesi siyasebenzela usebenze le imali yeZimbabwe, ibhondi leZimbabwe, kubuye kusebenze le imali emzini eMelika. Khona okulushupho ngoba sokusithi imali eyiyela amandla kule yinye yezabe sisenza ukuthi amaprize alandele intengo yaleyo mali. Khathesi nxa sikhuluma kanje iqiniso yokuthi le idola yeMelika yiyela amandla abantu sebephega ngayo lanxa bengaze befake icost yabo ngebhondi leZimbabwe kodwa babesebenzise irate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothenga kwenzela ukuthi benelise ukutshintsha bathole imali yeMelika. Engxenye okululo okungenziwa lanxa uhulumende sisizwa iReserve Bank governor uMaguja isala ethena vele ayisosifika bakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa US dollar, but sibona ngathi impendulo engcono kathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswa kancane le ibhondi leZimbabwe kusetshenziswa imali le idola leMelika. Lizenza ukuthi i-economy stabilize, lenze futhi ukuthi lama price la aqansa nsuku zonke abe stable ngoba ungananzela sikhumbula kuhle from 2009 to 2018 kusasebenza imali eAmerica ama price ayizimele ndawonye ayengaqansi, lamaholo abantu ayizimele ndawonye engaqansi, akula muntu ayisilwa lo muntu ngoba imali yana imali eyilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabe isiwa ekuyiqansi. So ke sibona ngathi impendulo ukuthi hayi uhulumende kathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe, azwele kusomabhizinisi beZimbabwe, akamisa imali le engelancedo engathengiyo le yangakithi, azame leyana imali kuthi engxenye eselungisa izinto za-economy engalungisiswa ngemva kweminyaka ethile. Hayi usengaletha-ke yona nale imali yeZimbabwe ola vele siyayidinga kusiya in future, kodwa okwakhathesi ayisisebenzele.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU kugatsha lungentshonalanga yelizwe njalo esiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa le ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflower. Umkhokheli womanyano wamankampani apheka isinkwa owe-Bakers Association of Zimbabwe, umnumzana Wellington Peyama, utshelela umsakazo izolo ukuthi baphoqwa isimo somnotho kanye lokukhwela kwentengo yeflower ukuthi labo bakhweze intengo yesinkwa. Lanxa engatshongo ukuthi sizakhwela sibe yimalini, abanye bathi ilofu eyodwa ikhangelelwe ukukhuphuka efike kumakhulu amadola ayisikhombisa kusiya phose kunkulungwane i-$700 le-$900 Zimbabwe dollars kusiya ngohlonzi lwaso. Ukukhwela kwesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yokudla lempahla eningi iqhubeka ikhuphuka njalo abezitolo sebesala ukwamukela idola leZimbabwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leHerald ukuthi abakhweza intengo yesinkwa besithi intengo yengqoloyi ikhwelile abakhulumi iqiniso. Uncube uthi intengo yesinkwa imele ikhwele nxa kukhwela intengo yamafutha ezimota, kodwa uhulumende wenze imizamo yokuthi avimbe ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Sekwaba yimpilo eZimbabwe ukuthi izinto ziyahlala zikhwela zisiya phezulu. Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalo kuyana ngokubeza umnotho kazimanga ngendlela efaneleyo. Okungalunganga nje kuphela yikuthi abosomabhizinisi babe lama-union okuthi nxa kuzakhwela isinkwa bavumelane bonke ukuthi isinkwa siyakhwela ngokungaka. Kanti bekukuhleke ukuthi kube le-competition, kube lokuncintisana. Omunye sakhe isinkwa sibe idola, esinye sibe $2, esinye sibe njani. Kodwa kwelaseZimbabwe akwenzeki lokho esikubona kwamanye amazwe. Bayahlala phansi bavumelana intengo ukuthi bazathengisa ngemali engaka usiyafika esitolo kusasa ufica isinkwa sonke sikhwelile nxa singekho kasibi khona sonke kuyinto yona le engaqondanga uhulumende okumele kufanele ukuthi ngabe siwayilungisa kudala kodwa kuyamehlile ukuthi akulungise kodwa ke njalo ukukhwela kwezinto kuhambisana lokuthi ezomnotho kazicanga ngendlela efaneleyo
Kahle kahle Ncube udaba lokukhwela mahlayana kwentengo lolu lungaqedwa njani
Kuningi okubanga ukuthi izinto zihlale zikhwela mahlayana engakuqamba nje okubili yikuthi imali yeZimbabwe kayilamandla nxa uqathanisa leya amanye amazwe ihlalisiwa ngakho ke izinto ezithengiswa ngemali yaseZimbabwe ziyabe zikhwela ziyaphezulu okwesibili ukuthi lizwe kalimanga kahle ngokunjalo i-foreign currency kayikho laba babifuna ukuthi bathenge izinto ngaphandle kwelizwe bazozithengisa phakathi kumbe izinto ezancedisa ukwakho okunye kumele bayithenge imali emkambo omnyama elaphe dula khona okwenza bakhweze futhi izinto ziyaphezulu zona lezo zinto zombili izwe ezibanga kakhulu ezibasela kakhulu ukukhwela kwezinto elizwe
udaba lwabezitolo asebethengisa ngedola lemelika kuphela ulubona njani ngoba uhulumende uthi idola leZimbabwe kalindawo lanqanje abanye besithi kumele lesulwe
osomabhizinisi kabasayithembi imali yeZimbabwe ukuthi ingasebenza ngendlela efaneleyo kwehlule lo hulumende ngokwakhe laye kasayithembi kodwa lokhu eyifuqela ebantwini ukuthi kabayamukele kayamukelekanga ngoba kayikwazi ukuthenga kayigcina ivalu kayisizi ngalutho ngekuye layo ngaphandle kwelizwe iyinto nje engancediyo ngakho kokudingakalayo ukuthi eyaseZimbabwe le iphoselwe eceneni laphana sikhohlwe ngayo sisebenzisa imali zangaphandle abantu baholiswa imali yangaphandle abantu bathenge ngayo imali yangaphandle ngendlela enjalo nje lokho kunye ukuthi kuthiwe khona baza force abantu ukuthi bathengise ngemali yaseZimbabwe akusoze kusebenze ngoba bazazifihla lezo zinto zicine zisilela zingasilela ziyakhwela njalo intengo yazo kwenze kube nzima impilo yabantu ngakho ke kasilahleni idola leZimbabwe sisebenzisa imali yangaphandle uyikho kuzagcina izinto ngendlela efaneleyo zisebenzele izisebenzi labo somabhizinisi laye wonke umuntu elizwe
Alo ke ngumnumzana efihlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association inakhora ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthole isithupha sokutshengisa ukubana waqhuba izifundo zokusiza abawelwe ingozi bengakatholi usizo ezibhedlela iFirst Aid. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulexuku lezakhamizi zakobulawayo elihlala kwelebhilitane elimanyane lohulumende ukwakha isibhedlela elokitshini leCowdrey Park. Isibhedlela lesi siza kuba lemibheda engamathumi ayisithupha i-60 njalo selaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 senza thanda ukukhuluma ngomkhokheli webandla leMthwakazi lo-TV umnkomo wathengisilizwe njengoba ke unkomo wathengisilizwe sokwadlula yena kateke over sibona ukuthi yena ke uqhubekela phambili uyaphi sesifuna ukubona yena njengoba unkomo kwamehlula ke wathengisilizwe kaqhubekele phambili ngomthwakazi simbona ukuthi uya
Wontukami inkomo ngiyalibulisa lonke bantu nhlobo ngani konke ndibulisayo la ndingazwa liphendule phela lezethu hayi thina siyaphila umuntu ophumesholotshe ejwane elikholo onanginanginomashiye bathi umzili wawulandela uyazibambelela ngikhulumise lonke abantu ba Studio 7 yenza njalo ngoba lisebenza. Lapha ngicela u Studio 7 isponsor izinto zethu phela kuhamba njalo lapha emhlabeni. Wasehloko sisunduzelwa nje hayi kukho kuventi libingelele kini lonke abantu ba Studio 7 lani lonke ihlobo. Simbuyisela lo sibangizwe khuluma sikuzela abantu ukuthi siyavula ama-regation sizwe sikuvotele siyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani bahlabe zulu linjani wonke abasebenza ku Studio 7 hayi siyalibingelela thanda ukuthi sazise umphakathi emathebeleleni ngapha kule border lapha ekuthiwa yimaidengwe kulamapholisa kulamasosha phakathi yonke into bayakhangela impahla bayasecha but uma uphuma uhamba 500 meters kumbe 1 kilometer sekule roadblock i-roadblock le esikhangela abantu abaphume khona eboda ibuya futhi delay sithi delay abantu futhi delay abantu delay abantwana besikolo sebethuka kubona amapholisa efaka ama-drum ezikolo emgwaqweni phambi kwesikolo seBhambathi siyacela uhulumende angenele i-roadblock leyana ingabi khona eBhambathi siyacela mpela uhulumende angenele i-roadblock leyana ingabi khona eBhambathi kambe 500 meters from the border sikusiba le roadblock abantu bephume border hayi cela iroadblock lana izakhamiza sahlaliseka eBhambathi cela sili wonke umuntu osebhambathi okhansela lo MP uphuthe akayikhangela indaba le yokuthi iborder iyaba le roadblock 500 meters thina asiphuma khona eborder abantwana basaye isikolo hamba ngamaphani besaba kuhamba emgwaqweni siyabonga siyabonga uma i-odelay ingazakala ikhulume mpela singajabula kakhulu okhuluma ngunduna ibulali mawesi esigabeni seBhambathi
ngabe lishona njani basakazi waka Studio 7 nomthwakazi omuhle ngithanda ukukhuluma ngendaba yamavoti la azoyenzeka ngomnyaka lozayo if sicabanga ukuthi iZANU-PF izophuma esikhundleni ngevoti siyazikhohlisa nje ngoba bakhulume nabo ngomlomo wabo but bona akekho umuntu ozobakhipha esikhundleni bazobusa akekho umuntu ozobusa until uJesu abuye okubonisa kamhlophe ukuthi ngabantu abangahloniphi ilungelo labantu so ku-right asamini siyovota si-exercise ama-rights wethu kodwa-ke mina i-suggestion yami ukuthi asizilungiseleleni ukubana iZANU-PF siyifese physically ngoba ngani ngabantu abasitshela ukuthi bangena ngegazi bazophuma ngegazi so uma befuna lokho akwenziwe kanjalo and indaba yesithuwe engifuna ukukhuluma naye indaba kasenator uKhaliphani Phugeni ikhuluma ngendaba kamahhadi ukukhethwa kamahhadi ubaba lo confused ngoba yena ushosho ukuthi lo muntu ukhethwe ngeokusemthethweni okuqondileyo uyazi uyamhalalisela kodwa akabuye thina akabonanga ama-application ama-interview kazange wabone but uhalalisela nje umuntu osolwa nguzulu wonke angi-understand ukuthi ngubaba onjani lo and MTC naye kumele becareful ngabantu abafana nalo ngoba ngani umuntu obanjiswe something izano angeke u-defend iZANU-PF eyiyo esibuleli lizwe kangaka for 42 years ngempilo yakho kanje ngiyamsola lo baba okhulumayo ngumbonisi Ndebele ngokuzalwa ngiphuma le elupani phansi edandanda esigabeni se-44 ngiyabonga
baba Ntunga linjani baba ngiyabona nothing in statement yeni lapha elibalisa ukuthi bona amabandla aphikisayo singakhuluma ngilandela okwamabandla laphikisayo lati singani siyaphikisa nanza abantu lomehluko kancane ukuthi wona thina abalandeli bakithi asifundeni ukuthi xa kukhulunywa zombangazi singakhulumi sithethisana singaba mfumbeli badlela ibusayo dala lingathi likhuluma ngalabana libe nenhlamba lala aphikisayo singaba ngabalandeli sizimisele thina ukuthi thina osukufunayo siyakukhetha ngevoti kuba ngenye indlela uzafica ukuthi wona ukulwisana lokho esikwenzayo ngoba thi siye emavoti kini kunje hayi kufika kusesabisa lathi abalandeli ungabe usakwazi lokukhuluma iqiniso ukuthi ungakhuluma liphi iqiniso ukhulumele iqiniso uvuke usase ungasekho ngabona nje wesikhathi lo Ndebele wakwakubalisa uvuke usase ungasekho kanti nxa singazivunisa nje ukuthi esilandeli namabandla ethu lapho esihlangana sikhona sikhulumisane kungabi ubugebenga wokuthi mina embusa embe sesilwane ungakhulumi lana kumbe laye ofuna ukukhethwa kusasa angabithi lana angakhulumi uyafika ukuthi yona hayi asikhetheni iqiniso lethu ngevoti kungela kulwisana nambona kungaba kuhle
ye
Studio 7 livuka njani, livuka njani, livuka njani, kodwa basakazi bethu abahle. Ngicela lingidlulisele lami lokuzena umbono wami ukuzwakale ku-Studio 7 umzulu wasetsholothi. Ye, mina ngike ngibuze kancane lapha kuminista wezimali uma ekhala ngendaba ye-black market ukuthi i-black market yenza i-economic yezimo ingahambi kahle. Umbuzo wami othi wena wona kati vele bona batho ukuthi nje njenge-government sengi-include bonke i-government le-ministry yezethu RP ababazi yini abantu abatshintsha imali kwi-black market ukuthi batholakalaphi yini. Ngoba sisi kwalokhu from ngama-2005 babevele bekhona esiphathweni begcwele la kuba unkulumani noma ungahamba manje yasuke ubatholi bahleli phansi bethwele imali ngezandla bayichaye nje amatamatisi imali yakhona. Amaphoyisa ababophi ngani labo bantu? Why bengakaze bebotshwe? Why bengaqedi yonke leya nto leya? Ngoba abadingwe ezindlini ubathole esitaradeni betshintsha imali. Kodwa uma kuthiwa nangu umuntu we-opposition party senza ukuthi bagijima beye-100 and something ngamaphoyisa esiyambopha immediately. Akushoni la ngumuntu okhona abotshwanga futhi ebotshele into engekho. Uma kuthiwa nanku abantu babhikisha lapha abayenelisekanga ukuthi ngokuthi amaphoyisa same time aphume ebaratha same time. Mina wami umbono uthi wona ngizothi mina le mali le yonke egcwele laphana kuba unkulumane ezitaladeni ephethwe ngosiphateleni ngabantu babo ababatshintshela imali bathunywa yi-government, bathunywa ngamaminista ezrp, bathunywa yi-government ukuthi beye batshintshele izimali leziyana amadola lamarandi lamapula beyabisele back to kibo. Imali yabo leyana abantu labana bantu basebenzela i-government ngeke zibezi bephele vele ngeke bezi bebotshwe ngoba basebenzela i-government bayaziwa. Omunye lomunye uyazi ukuthi abantu bami bahlala endaweni engaka siyasazi isitori sakhona. I-government kudala yilokhu ifihle izinto izitshela ukuthi zifihliwe. Manje izinto sezivele obala siyakwazi ukuthi abantu labo osiphatheleni ngabantu bamaminista ngabantu babantu baku-government. I-government iyabazi iholiswa yibo ma sebeqedile ukutshintsha imali yakhona bahamba beyeholiswa yibo siyakwazi konke khona lokhu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide, 1 minute 2 minutes ilungile, kodwa ungabona isifika 3 minutes hayi iba nzima ukuthi siyifake emoyeni. Siyabonga. Up ingoma ka Pop Mali isigqibela uhlelo lwethu, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcini isihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala. Isinkwa sikhangelelwe ukuthi sesiza kukhuphulwa njalo intengo yaso. silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande abanganeliswanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama kundaba zakusihlwa 7:30.